Umnanga kwawe thule amazila namuhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Zekha obekungcwatshwa uretired colonel Chingadube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra. Uthe kumele belandele indlela uMui ayesenza ngayo loba kwesinye isikhathi wayekhuluma iqiniso elethusayo emhlanganweni yedayi lePolitbureau elabaphantambo kahulumende neleCentral Committee.
I call upon the media and communications fraternity.
Ngithanda ukuthi ngithi kuntathela izindaba labenhlanganiso ezizimeleyo, yenzani okusemandleni enu ekwakheni ilizwe. Amazwi aphazamisa ukubambana kwethu kasiwafuni.
Inkulumo kaMnangagwa le uyethule ngesikhathi kubunjwa iziqondiso zomthetho we-Private Voluntary Organizations Act ezilakho ukuba kumise ukusebenza eZimbabwe kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zidlelana lamanye amazwe entshonalanga ethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho. Intatheli zindaba zithi amazwi kaMnangagwa alakho ukwethusa abathapha izindaba eZimbabwe. Umnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum, uthi akumelanga uMnangagwa ethusele intatheli zindaba.
Angibona ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi khona intatheli zindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuzehlambaza ilizwe. Akuqondanga lokho.
Amazwi kaMnangagwa achothoze njalo ngabakunhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngomunye wabasole okwethule ngumongameli.
Ukhulumende before akhulume ngokuthi khona kusengadali ngabantu, kuyethi khona akuthande ukuthi khona lokho akwenzayo yesikhulumeli kambe kumela kanganani izifiso zikazwelonke weZimbabwe.
Ekhuluma eNational Heroes Zekha, uMnangagwa uphinde wathi uMui uDube wayesaziwa ngokukhuluma iqiniso.
For his jovial as well as
sizamkhumbula ngeqiniso ayesitshela lona emhlanganweni yethu eCentral Committee lakuPolitbureau.
Omunye njalo oncoma imisebenzi kaMui ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayi lePhalamende.
Ubekukhuluma kunjengoba kunjalo bese kusithi wena nxa usukuhluza kukucaphule kumbe kukujabulise, kodwa yena uyabe esekutshile. Kuqakathekile ukuthi njengabantu esiphila phakathi komphakathi sibe yilabana abantu okuthiwa abantu kabaqageki ukuthi unakanani, kube mgceke okufisayo lokufunayo, abantu babuthande ngenxa yeqiniso lakho, bakuzonde ngenxa yeqiniso lakho.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende uyakusekela lokhu.
Kabe wayenelisa ukubatshela uMnangagwa ukubatshela, and I think that everywhere else nxa into wrong uthi ngayikhuluma ukuthi wrong. You need to read his book to find ukuthi he was very straightforward.
Baningi abantu abavalelise uDube bagoqela umnumzana Sihlangu Dlodlo, umqondisi weqembu lenguqu eleHighlanders.
Ngesikhathi nxa into sezinzima kakhulu izimali zingasebe ube ngalali.
UMui owayesaziwa ngegama lokusoma elithi Comrade Embassy Dube ngesikhathi sempi yenkululeko wazalwa ngomnyaka ka-1941 eMatobo, wayekudale leZipa High Command. UDube obhubhe esibhedlela laseMatter Day Hospital kobulawayo ube lesifo sezinso. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimnandelo zindlovu.